Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Vuga njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 15 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale le cabinet selinqume ukuba izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga ijekiseni ye COVID-19 zingavunyelwa ukuya emsebenzini.
Abaphikisayo labanje abazimele bodwa nje bakhuluma iqiniso ukuthi uhulumende lo sezuze ithuba lokuthi ancindezele uZulu esebenzisa isifo se-COVID.
Ibandla eliphikisayo ele-Economic Freedom Fighters Zimbabwe selincome uhulumende ngenhlelo elithi uyaziqhuba elizweni.
But we have said ukuthi uhulumende uku right direction in terms of releasing izimali ze-devolution and in terms of taking eminye imigwaqo from ama local authorities.
Namuhla silengxoxo lenye yentathele izindaba ezihlukuluzwe ngamapholisa emkhosini webandla le MDC Alliance kokulawayo ngomgqibelo.
Saphonga ukuthi asikuzwe sisiloko ukuthi sicitshe i-footage yethu. Njengo-journalist vele akumelanga nje vele sicitshe i-footage because lapha sisamsebenzini lapha bahle bathi linasa aliyindawo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Abaphathintambo ele cabinet selinqume ukuba izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga amajekiseni omabili awe COVID-19 zingavunyelwa ukuya emsebenzini. Lokhu kwethulwe izolo ntambama ngumphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa ngemva komhlangano we-cabinet. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ekubhaleni i-contract yakhe esangena umsebenzi akula angikholuthi kule ndawo lapha okwathiwa khona nxa kule sifo usala ukuthi uye esibhedlela umbuyelatshwe umsebenzi wakho uzaphela. Ye kuza khanya ukuthi izisebenzi ama-union ezisebenzi bazahamba e-court ngibona ngathi mina indawo leyo kayikapheli ngoba liqiniso ukuthi amalungelo ezisebenzi ayabhiliswa lapha.
Sike sezwa labanye abezombusazwe bekhala ngokuthi uhulumende ukhanya usebenzisa i-COVID-19 ukwenqabela amalungelo abo. Kungakuliqiniso yini?
Amazwe ambalwa agombeleze iZimbabwe lapha sijo oZambia South Africa kukhanya lapho Malawi bayenza ukhetho lwabo ama elections lapha sesizwa ukuthiwa khona kule COVID ama by-elections akasavunyezwa. Abaphikisayo labanje abazimele bodwa nje bakhuluma iqiniso ukuthi uhulumende lo sezuze ithuba lokuthi ancindezele uZulu esebenzisa isifo se-COVID. Kuzakhanya ukuthi nxa kungabe lokhu isifo sakhona singabe lokhu sikhona sizingezwa ukuthiwa khona vele ukhetho luka-2023 akusena ngoba u-2023 ngumnyaka wokhetho kodwa ukukhankasa kwakhona ngumnyaka ozayo. Yikho kuyabe sokuphambanisekile. Kuzafanele abaphikisayo labo baqonde edaleni bayephikisa lo mthetho wokuthi nxa kule sifo i-COVID ke sokulamayitsho kulama-vaccine ambona ukuthi kusizana ukuthi abantu bebelokhu besaliswa ukuthi bahlangane ikuncindezela abantu lokho.
Manje ngokubona kwakho lokhu kuzapha isimilo esinjani ilizwe leZimbabwe?
Angiboni kulo mtshiyano ozaba khona ngoba siyazi ukuthi abantu ama company also business imithetho wabo bandise ukuthi nxa befaka imali elizweni belandele umthetho wakhona. Umthetho oncindezela abantu abangahlatshwanga inomba ukhona lobe e-United States ngezwa umnumzana uBijo Biden esikhuluma ngakho lesithi yena uzafanele afake umthetho ukuthi abantu abangahlatshwanga bengaya emsebenzini kumbe England lakho ulemthetho embalo yokuthiza ukuthi nxa ungahlatshwa ngawungena ebhoreni awungeni ngaphi ngaphi. Yikho ngibona ngathi phela suze kube yile difference bazabuya nje bezofanga izimali zabo nxa bevele buya. Kwakuvele kule zinye iinkinga nje abangaqondanga eziqondane lathi ezinje ngokuncindezelwa kwamalungelo abantu. Kodwa lokho kokuthi abantu sebeyalisa umsebenzi kuye emsebenzini ngoba abahlatshwanga angikhole ukuthi kuzaba vimbele ukuthi beze ngoba bekwazi ukuthi bona nxa befuna izisebenzi bahamba bezihlabisa kula makhampani amaningi engiwaziyo amakhulu abagcwalisa izisebenzi zabo emabhasini beseyahlatshwa i-COVID, i-vaccination ye-COVID. Yikho angiboni ukuthi kungabahlupha abavele ngaphandle kwelizwe ukuthi bazofaka izimali zabo la.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Eliphikisayo ele-Economic Freedom Fighters Zimbabwe selincome uhulumende ngenhlelo elithi uyaziqhuba elizweni ezivalisa ezokulungisa imigwaqo, ezokwakha kanye nezokwenqabela igciwane le-coronavirus. Embikweni eliwethulele intathelizindaba nelibandla lithi likhuthaza ababalisi ukuthi babuyele emsebenzini lanxa iholo labo liphansi ukwenzela ukuthuthukisa ezemfundo. Njalo lisola ibandla le-MTC Alliance ngelithi yikwehluleka ukuqhuba ngemfanelo inhlelo zamakhansili. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lomnumzana Innocent Ndibali, umholi waleli bandla.
Akula doubt ukuthi i-government yeZimbabwe has taken this pandemic seriously and has responded in a way that has saved lives. We've encouraged the government ukuthi belethe ezinye inhlelo eziyalanda abantu ezindlini. I have not seen a really serious harassment of abantu. I have not seen impunity as other people have reported. On that one, Tina, is EFF, we have to be fair, we have to be factual. We do not need to invent things when we create a sense of chaos. There is no chaos. Infrastructure development will benefit abantu abanengi, abanje ama farmers.
Njengebandla le EFF lingathi wonke okwenziwa nguhulumende kuqondile njalo sokuthuthukisa impilo yabantu na.
Asizange sithi konke okwenziwa nguhulumende kuqondile, but we have said ukuthi uhulumende uku right direction in terms of releasing izimali ze devolution and in terms of taking eminye imigwaqo from ama local authorities. We are encouraging the government to even take over the sewage system from ama local authorities because they are failing to repair its ditches dukuka, and abantu bama council chambers ngabantu be opposition njenge MDC, and we've been very clear with they are failing. Tina, we are a socialist revolutionary party and we believe ukuthi state must be organized under a socialist perspective. That's why Tina sikhuluma nge radical devolution where we are saying ukuthi ama locals must be able to participate. But when we say locals, we are not talking about a tribal kind of perspective. Tina, we are talking about every local, every African, every Zimbabwean, because Tina, we are fighting for one Africa, one borderless Africa, one people, one flag, and one presidency across Africa.
Ungasichazisela insolo yebandla lakho ngomnumzana Nelson Chamisa kanye lababalisi.
Number one, a problem ka Nelson Chamisa ikuthi Galaplan ilo iqinise likhona. Galaplan uthe nekhulume Zambia uthe abantu abavaccinatewa yigovernment bazivaccinate. That is not true. Kufuze ukhangele ipolicy. Nxa kuyukuthi uya criticize kufuze upropose phela i-alternative ngoba sifuna ama-national leaders that will unite the country. Ama-teacher kufuze prioritize imfundo imfundo yabantwana. We believe ukuthi ama teacher even izikolo zivaliwe ngesikhathi seCovid kade behola kade bencediswa ngugovernment. We have said ukuthi imali eholwa ngama teacher incane, but we believe ukuthi we can only work together as a country to push forward so that we can improve education, so that we can also improve pay yama teacher. Kumbe amanye ama organizations abo align themselves to EMTC, but I tina, as we have said, EMTC I see lo bandla eli genuine for abantu, libandla elicontrolwa ngama Americans, lama British, even lamanye ama Europeans, and they are controlled by ama former farmers, kumbe ama former miners, because most of those farmers were mining in farms. So okusala ukuthi ba controlwa njenge remote control, bayatshelwa what to do. We do not respect them, and we do not believe ukuthi they are capable or vale capacity. Economy of Zimbabwe kufuze ithathwe ngabantu abale proper understanding, ale proper experience, and abanga understand ukuthi kadivele economy irana njani.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umholi webandla le EFF Zimbabwe, obexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga we Studio 7. Sobuchavi kwa ehlukuluze intatheli zindaba ezintathu obulawayo ngomgqibelo emcimbini wokunanza iminyaka engamachumi amabili lambili kwasungulwa ibandla leMDC obuqoqwe libandla leMDC Alliance. Amasocha la lamapolisa abikwa ecitshise imfanekiso intatheli zindaba lezi ebesezi uyithethe ulumcimbi esithi ngoba umbuthano lo ubungekho emthethweni lanxa ubulabantu abaphansi kwekhulu njengalokhu okufunwa ngumthetho. Umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ekhulumisane lamasocha la bavumelana ukuthi umbuthano lo umiswe ngemva kwesikhatshana. Intatheli zindaba ezihlukuluziweyo ngululu Brenda Harris, Pamnas Thuso lo Jack Mvundusi. Sixoxe lo Harris ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sawubuza ukuthi sicithe ngalipi laba sibiziwe lapha ngumuntu esibiziweyo umphosa lo vele wachinga wathi hayi le illegal gathering. Thina ngokwazi kwethu sasingakwazi ukuthi illegal gathering leyo, because sasibone i-event yabo ile less than 100 people, and according to umthetho ndaba i-maintenance of peace and act order leyana, it was not a public event nje ivunilwe kwabantu as a party structure meeting. Saphonga ukuthi asikuzwisisi lokhu ukuthi sicithe i-footage yethu. Njengo-journalist vela kumelanga nje vele sicithe i-footage, because lapha sisemsebenzini lapha bahle bathi lina saliyindawo cithani into zenu lezo. Basimisa sibila think okwama-30 minutes simile khona phansi. So sasibona ngani hayo laba bayasidlalela ukuthi singasuki lapha, and vale vele bahle bavimba indlela yokuthi sisuke. Basigombolozela sibili babeyi-3 basigombolozela ukuthi vele sasuki lapha cithani into zenu. Khonapho kwakuqanda sama sibili abantu bonke sebehamba. Ngisithi hayi kodwa simiselweni lapha la uThuso la yabuza ukuthi ayisibotshiwe, sibotshweleni. Kanti sitshele ukuthi sibotshweleni xa ukuthi sasibotshiwe, because you cannot detain us. Singakwazi ukuthi sisimiseleni lapha. Wena vele bemisiphika lokuthi cithanini footage leli ithetheyo, akumelanga lithathe footage yethu, akumelanga liwe lapha.
Manje benelisile na ukulicitshisa imfanekiso kade liyithatha?
Yeah, ifootage sayicitsha sibili, and babesithi siyicitshe asisuki lapho. Kodwa khonapho singakacitshi mina vele ngahle ngathumela ifootage naleyo ngaphi ohofisini yami. Khonapho kusasakhuluma labo sabuza ukuthi vele simeleni khona lapho, mina vele ngase ngiyithumela ngaphi ehofisini. So khonaphana babesithatha besisa komkhulu wabo bona lowo. Sathi sifika kuyibabalwana wahle wathi yena ngumuntu wemilitary, wahle wabhosta, wahle wathi mina military person, I don't care about your nonsense, delete these images now. Wathi vele akafuni eziningi singakela ukucitha uzathatha equipment yethu. So waqala ke uthuse abajengisa ngecamera yakhe wahethu go one by one ecitha ama pictures la la wathatha sibili icamera yakhe bacheck ukuthi ucithile yini. Next bathi sister huya la minga ngena estikini sematshengisa ukuthi hayi sengicithile into zenu yikho yini. Hayi khuluma sibili sitha me military men esangkwazi ukuthi wayezama ukusethusela kumbe wayezama ukusetshela kahle ukuthi military iphezulu komthetho asisisisi ukuthi wawuhamba njani. Khonapho kulomunye wathi hayi yona yona military but these are civilians so you can't treat them like this.
Manje udaba lolu lizalusana emthethwani ndaba kumbe selihle lachiyana la.
Kungaba kuhle sibili ukuya ekhoti kuyazwisisa ukuthi vele babe sicithiselani. Kodwa nje ngoba lana wahlwa sikhulumela yedwa wathi yena ungumilitary person asakwazi ukuthi ke yena lapho wayezama ukutshona ukuthi imilitary kwakumilitary kuphezu lomthetho na. Kodwa thina ngokwazi kwethu umthetho uyasivikela, uyasidefenda, uyasipromota ukuthi we should have every right to carry out our job. Abantu they need to know this information. Abantu kumele babekwazi njalo ama-journalist kumele basebenze kahle. In fact kumele baprotect yibo amapolisa wona lawo.
Ululu Brenda Harris intatheli izindaba ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Jalo zempila kahle lubika ukuba kulabantu abayisikhombisa ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamakhulu amane 418 ababanjwe igciwane le-coronavirus okulinani elithe xaxa nxa kuqathaniswa lensuku ezisanda kwedlula. Isigaba seMatabeleland South yiso esilinani eliphezulu elababanjwe leli gciwane abafika phose ikhulu 98.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okumanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umbukiso weZimbabwe International Trade Fair uzakwenziwa okwamalanga amane kuphela kusukela ngolwesithathu kusiyafika ngomgqibelo ozayo. Leli phephandaba lithi kuzavunyelwa abanxusiweyo nje kuphela, njalo abantwana abasoze bavunyelwe embukisweni lo uzavulwa okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkampani yeSakunda Holdings isiphile uncedo lwemali efika phose izigidi eziyisithupha 5.6 million kuqembu leHighlanders kunye leDynamos embuthanweni owenzelwe eHarare izolo ebusuku. Okwamanje sengilijiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani ngokuStudio 7 okhulumayo nguJosephat Moyo. Ngajabula le audio maye ngafundwa. Hayi siyezwa indaba eziphumayo kuStudio 7 nangalabo abeMDCT asebefuna ibizo elithi Alliance. Into abayenzayo irongo. Abantu ababathandi bangena lapha nokuphazamisa kuphela. Ngingabafananisa lo malulwane ongena enyamazaneni akwane, engena enyonini akwane. Ebona bagijima bekuzani PF beqeda kungabangane bekuye ngapha bezochitha bekhiphisa ama MPA MDC Alliance abayazi into abayifunayo, bafuna ukuthuthukisa ilizwe. Ngesifiso sami yafisa ukuthi even bengathi bayajinja bengene ebizweni kungabi lo muntu even lo yedwa ongabavotela. Bona yibo abantu abawisilizwe, baphazamisa kakhulu ngokungabantu obekufuna ukuthi kususwe vele leParliament. Ngiyajabula le audio uma engafundi.
Salibonani bakithi basakazi bethu beStudio 7. Siyalizwa abantu bakithi liyasakaza. Linjani boZulu khona ngapho? Labo kantemira. Hayi madoda leya uthe umsebenzi leya uthe uyezwakala. Uyezwakala siyavuma. Kule ndaba madoda ekukhuluma ngayo lapha kaNdoda lo othena ungumthakazi Republic. Umqondisi umoya. Yabona ubaba lo moyo lo. Ngabe yena mina ngangiyihuye. Ngangiza kwenza ukuthi ngiqale ngiqala ngingakabisi abantu ngithi ngomthwakazi. Ngiye ezinduneni zonke zesigaba semaNdebeleni. Ngiyecela kibo imvumo. Nginike bona wonke umthwalo ngibathuma ukubana kabayengicelela inkululeko yakomthwakazi eZimbabwe. Hathi lokho okokuvuka ekuseni sesithi sefuna ukuthi umthwakazi azibuse emiyedwa. Laba abantu bakomthwakazi bakhona baphinde bathatheke. Bantu besiNdebeleni yalikhuza. Lingabothi lingathi lihluphekile. Libona umuntu obuya lalokhu lithatheke limlandele. Libona umuntu obuya lalokhu lithatheke limlandele. Kwelinye ilanga lizalandela umuntu alichiye ehlathini. Laye umqondisi ulambile ufuna ukudla. Lamhlanje ngikhuluma kanje. Ukhona lwana watajamuka. Liyamuzwa uyakhuluma. Anti sesidla sesuda. Laye nalo umqondisi uza kuthola kufunayo. Azithulele zwi. Alichiye lokho lihluphekile. Abe likhangeleni ukulungisa iZimbabwe ibe lokuthula, iZimbabwe ibe lokubambana, lenze ukubana libambene labanye bonke abantu ukukhipha le ikulumende ebusayo ngoba kayibusi kahle. Litshiyane lento zenu lezi ezokube lithatheka lilandele umhlobo ukuthi lo lishona, lo liNdebele. Phakathi kwenu lina bantu elithi lingabomthakazi, ngingalitshela iqiniso mina, abantu besishoneni baningi kakhulu ukudlula lina ngoba phakathi kwezibongo zenu zonke kakula mthakazi. Umthakazi kuthi ubana lina lingabantu bama Manguni. Angapha amanguni babuyela kibo. Khulumisanani kuhle, libambanise ilizwe ukubana lenelise ukukhipha umbuso okhona ongalungelanga ilizwe. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela msakazi weStudio 7 kanye labalaleli bonke ngendawo ngendawo ngithi phephana kulolu COVID. Mina igama ngoGodfrey Wakhumalo, ngizala eLupane. Msakazi, udaba olungehlanga kahle kuthina udaba olukhulunywe uFelix Magalela olokhuluma ngomongameli wethu uMqondisi Moyo. Msakazi, kunini iMDC sivotela iwine besuke bebaleke omongameli? Namhlanje uzokhuluma amagama amabi ethi uMqondisi uyabaleka. Ubaleka kanjani? Bona babengabaleki, bebaleka uRobert Mugabe. Namhlanje ngesikhuluma kabi, sicela ehlukane lebandla lethu leMRP lizame nalo. Bona sibanikile ithuba, behlulekile manje bayalwa bona bodwa abangamagama. Abayekele uMqondisi Moyo elwele amaNdebele, bona uzohlala ube nini. Okay, elisekela lesikhulume seMDC engabi nguye oyifestiyi MDC. Uzahlala amaNdebele ebandlozi benini? Kaziboni thi naye uMDC uyabandlululwa. Wayeyindaba yena engazange waba ngu-spokesperson MDC, spokesperson. Uzokhuluma kami ngomqondisi Moyo. Asithandi indlela okhume ngayo, sithi baba ukhulile, sicela uhloniphe njengoba sihlonipha le MDC. Siyayihlonipha MDC yenu, lathi hlonipha iqembu lethu le-ARP lizame lokho elizokuzama ukuthi nathi sikhone ukuzimela, cause behlulekile ukusimela singamaNdebele lina phezulu lapha elikhona.
Hawu, ngiyalibingelela. Linjani bonke balaleli beStudio 7 lo labo bonke abalaleli ekhathesi? Mina ngingumoyo lapha, ngizama nje ukuthi ngiphendule omunye umoyo. Umoyo lo uthe yena u-chairman we-province yama-Tailand South, lami ngisema-Tailand South, we-MDC Alliance. Moyo, i-campaign yakho ikhulumileyo angizwe sibili. Kodwa ke ubu-campaign akuhle ukukampaign elimthwakazi ngoba uzwathi wathi bakamthwakazi. Lithatha imnotho yethu e-Bedi Bridge naphi ngaphi, konke uqinisile iyo yonke imnotho yethu le othi wena ihanjiswe eHarare isiya kuzanu PF. Layo uchamisa lo othi wena ukuyo MDC Alliance uyabuyisa khona le isiya khona le Harare kuchamisa. Kukanti ke wena khuluma iqiniso eliqondileyo nxa uthi bantu bakamthwakazi abahle ababukekayo lonke kwazini ukuthi inotho yethu leyi kayingayi eHarare le, kayibe nginotho yakomthwakazi. Landela nini ibandla lemthwakazi yakhona le MDC. MDC lezani into yinye Harare, Harare wako wabona ngathi iMDC lo deputy weshona izani PF lo deputy weshona, thina ngapha sizamthola ngapi komthwakazi? Mthwakazi abakho Mthwakazi inothethwa ibe lapha kuMthwakazi ingahambi through MVCC Harare
ngiyabingelela ngiyabingelela ku Studio 7 siyabonga uhlelo lolu olusitshela izindaba zamaqiniso esasingazazisifihlile so hayi ngiyabonga ukuthi lati sithole ukukhuluma nokubhodla uyabhodla kancane lo into ikuhlupha ngaphakathi siyathola ukuthi sibhodle nje khona lapha sikhulume kuyihle kancane cause into iyalimaza ukuzidla ngento ongayaziyo ukuthi izalunganini kutheni kunzima umuntu ucabanga lokho afuna ukukwenza eyi-one and akwenza kuphumelelise mina ngokuhlala ngisegoli ngokuzalwa ngithalwe enkaya esigabeni segwitch ngibonga lobaba obekhulume ekhuluma ngo-headmaster ukuthi bathatha isikhathi esikhulu bengo-headmaster bengatshintshwa esikolweni siyi-one ngiyambonga lobaba lati egwiji laphana silo-headmistress okhona lesikhathi eside sokungani kukwakhe mina ngithenga amabhuku ngathumela lapha lo mama wafika wayala wathi ufuna kuthenga awakhe $4 eliyi-one for grade zero kufuneka amabhuku ayi-8 so 8 rand ngamaranzi ngiswele leyo mali cause ngisegoli kangisebenzi ngaphelelwa ngumsebenzi so umntanami angazi akafundi uhleli just because of lo misganagana umhedmistress lo misganagana so kunzima kunzima sicela usizo dadi lapho kuleso sikolo bese ngikhuluma la ngalo baba thongumoyo wezanup f inzima lento ayitshoyo kwabanye abantu lobaba ngoba yena uyadluyasutha thina siyalamba usitshela ukuthi i-government iyakwilezi nhlelo ezenzayo lezi zinhlelo ezenzayo izenza ngoba sokubuya amavoti sonke lesi isikhathi sokuvota sokulungiselela amavoti isikhathi esilutshwana nxa sebevotelwe sokusiba iminyaka eminingi abantu besokola lesi sikhathi esilutshwana bebanika lokhu abanika khona kungasoze kuphumelele okunye kuzasala endleleni bezathula ukudla lokhu abazabe bekunikwa kuphela badle basuthe babona ngani sebesekhenani bese bebavotela kodwa kusuke kuvoteni sokuphelile abantu bahle yindlala for 5 years
lawo bekungamazwi enu balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa engabuyi embuthanweni walonyaka o-United Nations edolobheni le-New York, abenhlanganiso ezimbalwa bathi baza kuyatshengisela embuthanweni lo njengeminyaka yonke. Umnangagwa lenkokheli eningi yamazwe achiyeneyo ayisoze iye embuthanweni lo ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye, ukutshengisela e-United Nations kuzobe kukhona futhi ngomgqibelo wona lo ozayo mhla ka-18 September sizobuthana e-New York. This time i-demonstration yethu izobe ingekho against Mnangagwa per se, but izobe i-demonstration eyokukhankasela ukutshengisela for i-diaspora vote. I-diaspora vote yinto enkulu kakhulu esilokhe esaqala ukuyilwisa from kudala ukuthi abantu beZimbabwe kumele babe bavunyelwe ilungelo labo lokuvota emazweni aphesheya. Amazwe amaningi, even namakhelwana bethu o-South Africa, Mozambique, Botswana, izizalwane zabo zazo ziyavunyelwa ukuvota zisemazweni. IZimbabwe isemuva kakhulu kulokhu, and into ebalulekileyo ukuthi sitshengisele ku-United Nations ukuthi ama-citizens aweZimbabwe bavalelwa ilungelo labo lokuthi bavote. So sizohlangana mhla ka-18 sizobe siseNew York kuqala ngo-10 AM kusiya phela ngabo-5.
Manje ekuqoqeni lapha kukhanya kuyatshengisa na ukubana kuzaba kulabantu abaningi abazaya khonale.
Sibonile ngesikhathi ezidlulileyo ukuthi abantu bakithi bazimisele ukukhankasa e-United Nations ngoba kulapho okuhlanganwa khona ama countries amaningi awezizwe zonke. So i opportunity enkulu kakhulu ukuthi lathi sibe lapho sibonakale silwela amalungelo ethu ukuthi sivote. So sikhangelela ukuthi hayi njengasemuva kuzolo kule bantu abaningi abazofika lapho ngomgqibelo masihlangana eNew York United Nations. Ama flyer asekhona sethunyelwe kuma group amaningi ku WhatsApp. So abantu abaningi sebekwazi ngale invitation yokuthi kuyahlanganwa ama Zimbabweans wonke regardless of i political party yakho. Sithi mawumzimbabweni woza sizobambana sidimande ilungelo lethu lokuthi sivote.
Umnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla le MDCT ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Idale lecabinet selinqume ukuba izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 zingavunyelwa ukuya emsebenzini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.